bakhambile ke sayabona imtshina ekhona abayithengileyo eseslovela hospital esibhedlela seslovela sasesihamba laseclinic yenyoni kuthiwa yinyoni clinic lapho esihambe khona sayabona ke ukuthi benza njani ngoba sokubonakale ukuthi umkhuhlane lowu owe-cancer owemvukuzane usubulela abantu abaningi kakhulu omama elizweni lasezimbabwe okokuthi ezibhedlela zethu lahlekelwa ngabantu abambalwa mihla langemihla ngakho-ke inaki isebenza lamanye ama-partners bazama-ke ukuthi benqabele ukufa kwabomama khona lokho okwenzakalayo ngokunanzelela njalo lokubona ukuthi umuntu uselomkhuhlane we-cancer masinyane lowo mkhuhlane ungakamemetheki emzimbeni womuntu ukwenzela ukuthi ehle ephangise ukwelatshwa ukwelatshwa kwakhona nxa usesephansi lowo mkhuhlane hhayi awuduli ukwelapha welatshwa ngemali ephansi sihambile-ke sayabona sasuka khonapho sayahlangana lama-small scale miners laba abajayeleke ukuthiwa ngamakholokhoza sisizwa ukuthi bona umkhuhlane we-HIV and AIDS bawazi na njalo balendlela yini yokuzivikela kulowo mkhuhlane siyabe sisejelele wawa lapho esiyabe siyabona khona ukuthi yikuyini okwenziwayo ukwenqabela kumama kumemetheka womkhuhlane we-HIV and AIDS ebantwini abasejele
otsheketsha elihlangane labo batheni kuyini elikufundileyo kibo
esikufundileyo kibo yikuthi kukhanya umkhuhlane we-HIV and AIDS kabakawutholisisi kakhulu ukuthi kanti khona vele yikuyini kukhanya ngani kusese lomsebenzi omkhulu okufuze siwenze njengohulumende ukuthi sihambe lapho okwenziwa khona okokugejwa kwegolide ukwenzela ukuthi laba bantu labo bethole imfundiso eyokuthi bewuzwisise ukuthi umkhuhlane lo kanti vele yikuyini ngabakawuzwisise kukhanya ngani hhayi ulwazi lusesephansi kakhulu.